Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ngomnyaka odluleyo lokuthi kulomthelela bani wona lo esesisungule oka 2025.
Ama sanctions lawo okwenza ukuthi bebe lokhu bewafakile bengawakhiphi ukuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu njalo angumzamo ukuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Kwezemidlalo sixoxa lo sithulile Mlotshwa ohlala kwele Botswana lapho asedume ngokuba umdlali lomqeqeshi webhola lokuqaga netball, yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Ngaya eMalawi 2016, ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikuqala ukuphumela phandle kusiya phesheya.
Zonke lezindaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Namhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe emnyakeni esisanda ukugqiba oka 2024 lokuthi bulomthelela bani kulo esesisungule oka 2025 kwezomnotho lezombusazwe. EleZimbabwe liqinise ubudlelwano balo lamanye amazwe afana lele China lele Russia, njalo ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusobala ukuthi lizaqhubeka ngokufanayo ngomnyaka ka 2025. Ngenyanga kampandula, eleZimbabwe lasayinelana izivumelwano ezedlula ichumi lasikhombisa lelizwe leChina, kulandela umhlangano walelo lizwe labohulumende beAfrika abedlula amachumi amahlanu. Owe 9th Forum on China-Africa Cooperation, umongameli Emmerson Mnangagwa, waxoxisana lomunye wakhe umongameli Xi Jinping, wahlangana labo somabhizimusi beChina, athi bazatshala imali eZimbabwe. Kodwa umnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies, uthi kufanele eliZimbabwe lingaxelibezelwa kulezi izivumelwano.
Lanxa kuthi siyathusiyezwa khonoku kuthi siyadlelebezelwa etafuleni lapha lephele le trade iChina iyabuyithathe ekufunayo, mina kangiyisoli kakhulu iChina, ngisola thina asikwazi ukuhamba emgodini sithathe litshe elimhlophe lanothwa yiquartz senze ulutho ngalo. Le America le Britain, wonke umuntu ofuna ukudlala leZimbabwe kulento ayifunayo, thina sigoqa izandla simele ukuthi siqhatshwe.
Ngesikhathi kuqhubeka umhlangano weForum on China Africa Cooperation, umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati wayese Indonesia lapho eleZimbabwe elasayinelana ezinye njalo izivumelwano lalelo lizwe. Umnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elobuciko kumonitoring and evaluation, uchasisa impumela yalezi izivumelwano ezande ukusayinwa nguhulumende.
Lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakhena amadamu, bayancedise kwakhena lokhuyana lalokhuyana, kodwa inhla lesiyibhadalayo kwakutsho ukuthi baye besincedile ngaleyo ndlela, kodwa baye bedinga amangena njani ukuthi babe sebehuquluza okuncane khonokho lathi esikuthembile. I-Afrika yonke jikelele ungayikhangela silokudlelwana obunjalo leChina kakhulu mpela, ama-Asian countries le singathi ngama-big countries ku-Asian continent, yiko-ke mbalise iRussia ngabalisa leChina.
eleZimbabwe lajangqula ngokuthola isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano we-SADC ngesikhathi amabandla aphikisayo elizweni kanye lele Democratic Alliance ele South Africa labalwela amalungelo oluntu besithi akufanelanga lisithathe lesi isikhundla ngoba liyephula ilungelo loluntu. Ngaleso isikhathi kwakulabasekeli bebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu ababevalelwe entolongweni, njalo amagqwetha abo esithi babotshwa mahlayana. Omunye owasola lokhu ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo owebandla le-CCC.
I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi abantu batshengiselwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi nxa kufunakala ukuthi inhlanganiso njalo yiphi iyahamba emapolisini ibatshele ukuthi thina ngelanga elinje sifuna ukuba nenhlanganiso kumbe sizafuna ukuthi sibe nama-demonstration esiyenzayo.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube ngomunye othakazelela inyathelo leSADC lokuthi eleZimbabwe kube yilo eliphethe amatomo kulo omanyano.
Kathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili senza ama-development beka ama-difference aside.
Ngenyanga kaMfumfu, amalunga ebandla lezanu PF asayina ugwalo lokusola izijeziso zenotho ngelanga elaziwa ngokuthi yi-SADC Anti-Sanction Day. Kodwa ummeli wesigodlo seMelika iZimbabwe, inkosikazi Pamela Tremont, wathi izijeziso azetheswanga abantu beZimbabwe bonke kodwa abalutshwane kuphela lamankampani athile. Ngezizathu ezimqoka njalo kufanele uhulumende alwisane lenkohlakalo elizweni eyiyo ebangela ukuwa komnotho. Omunye wabasayina lolo gwalo umnumzana Witness Dube, umsekeli webandla elibusayo.
Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephongukuba ngama-sanctions babengasoze bawafake eZimbabwe. Okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Ngenyanga kaNhlangula, eleZambia lathi selikhalaze ukuthi umanyano we-African Union lowe-SADC ungenele kungxabano yalo leZimbabwe kulandela amazwi kamongameli Mnangagwa abikwa wawatshela omunye wakhe weRussia umongameli Vladimir Putin ukuthi eleMelika lihloma eleZambia ngezikhali kodwa libandlulula eleZimbabwe. Isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe umnumzana Mulambo Hayimbe walandula okwachiwo ngumongameli Mnangagwa isithe leZambia lilobungane leZimbabwe leRussia njalo ilizwe lakhe lakhalaza ukuthi umanyano we-European Union leMelika bethule izijeziso abezethesa eleZimbabwe. Abanye abalwela amalungelo eluntu emazweni angomakhelwana agoqela eleMozambique leZambia leBotswana bethesa eleZimbabwe icala lokungenela kunhlelo zokhetho kulawo mazwe kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Iningi lilindele ukubona ukuthi kambe kozala ngomoni kuwona lo umnyaka kubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe lokuthi izivumelwano ezasayinelwa nayo zizaletha intuthuko na kwezomnotho lakwezombusazwe. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomkhokheli wabatsha kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group umnumzana Comfort Mpofu ngomnyaka ka-2024 kanye lokukhangelele ngabatsha ngomnyaka ka-2025.
Ya, umnyaka ka-2024 ubunzima kwabatsha kakhulu indlela ezishiyeneyo. Ngaba ngokuswelakala kwemsebenzi kwezomnotho even lamalungelo. We have experienced ukuthi abaningi, let's look at i-Avondale 70 labayana ababotshwayo lo Honorable Timba kwangabatsha. It's lama arrest amaningi ayenzakele 2024 ebeyisayini ukuthi kwezamalungelo akumanga kahle. Then kwezomnotho we can see ngendlela even abagcwele ngayo phandle abantu ukubona hayi akulokhu khona le msebenzi kayikho. So it's a clear indication into 2024 ubenzima. We look even lokuthi sebeswele imisebenzi azosiba le rise of ama-drug abuse, drugs and substance abuse at the record of my newspaper and all. Kuthenisele ukuthi bekungamanga kahle ngomnyaka ka-2024.
Umnyaka ka-2025 wona singakhayelela ukuthi kungaba le nguquko ekhona na ikakhulu kwabatsha eZimbabwe.
Inguquko kwabatsha eZimbabwe owakathesi angazi ukuthi singawubika njani, but it's sakhatshana ukuthi yenzakale ngoba esibhekane lakho it's i-issue ye-politics, it's a political issue, issue misgovernance. Okufunakalayo nje ukutshintsha abakhokheli khona siyathola indlela khona siyathola indlela engcono o abantu abangcono abangavulela abatsha indlela ezinye zokwenza imali kumbe indlela zokuthola imisebenzi ngoba as long as silabakhokheli labesilabo kunzima ukuthi abatsha bethole imisebenzi ngoba nje ubabone ukuthi vini bakhweze leminyaka yokubuya kupentshini utshengisela ukuthi abafungi uvulela abatsha indlela sokuthi labo bethole imisebenzi bafuke ukontinua besebenza bengamaxhegu lesalukazi. So u-2025 la uzaqhubeka siba nzima for abatsha, akulala ukuzatshintsha kodwa engaba nzima mo for abatsha nxa singaqhubeka silabakhokheli bona labo.
Kodwa abaningi bayakhonona kuphela, ikuyini obona sengathi kufanele kube khona eZimbabwe okungenza ukuthiwe abatsha bayaphumelela? Ye izinto ezifana lani elikhangelele ukuthi zibe zisenziwa ikakhulu ngalomnyaka ka-2025.
Ayang kipu ezwi asha ingu 2025 esiku expect high. It's a environment whereby after graduating we're able ukuthi sinjani sithole imisebenzi njengawo amanye amakhandi ukuthi even omunye eyenza okwezandla ngikwanisa ukuthola imisebenzi even abayenza abafocus on ama-talent abo ekwanisa ukucultivateka like amanye ama-countries or South Africa and all that. We just need that space esabatsha abeZimbabwe ukusibe lakho khona lokhu lathi sizibone njengabanye abatsha abe-Africa kwalapho singabi nganumbe sisintandande naselizweni lethu.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Comfort Mpofu okhokhela abatsha kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngotabo kancube. Abafuna ukungena kuhlelo lwabatsha lienelisa kusithinta kuwhatsapp kunombolo ezithi
+1 202 394 7156 +1 202 394 7156 Namhlanje sikhuluma ngodaba olunye olumangalisayo abantu abaningi bona ngani bangabe sebekukhohliwe ukuklekla. Nxa ukwazi ukuthi kuyini uza kuzwa namhlanje ukuthi kambe kusakhona kumbe akusekho. Nxa ungakwazi njalo uzezwa ukuthi kuvele kuyini. Silenhlanhla ngoba silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethiko zamasiko esintu. Baba Ngwenya, sakwamukela ukuhlela.
Salubonani babuDube, sithi nyakomutsha wakubalalela kwasakazi.
Yes, siyakubonga kakhulu lathi sithi nyakomutsha omuhle kuwe. Akusitheleke ngokugega baba Ngwenya, kuyini vele?
Sikhuluma nalokho okwakwenziwa ngabasendulo ikakhulu abangapha ohlobeni lwabanguni. Ngingazi-ke nxa kukhona nabanye futhi kodwa-ke ngizothi bakhona ngoba ngiyababona laphana esizweni saseKenya abasekhona banamhlanje. Ukugeka kuyikusikwa kwendlebe, kwakuyayisikwa ngempela engathi kuwe ngavulwa ilokhuzana kube nembobo enkulu ngempela engangena into ebiza kuthiwa ilokhuzana isikhaza eyayingena ilokhuzana ibe lugojwana nje olusikwa kahle isingena nje laphana ezindlebeni kuyindlela yokucecisa. Kodwa-ke ngizazama ukuthi ngijule kancane ukuthi ukugeka lokho uma sisizwa kwakuvele kuqale kanjani.
Njalo vele kwakungukwani ukuphake sibe ngamafutshane kona
uma sisizwa babuduke ukugeka lokhona noma nje kwagcina sokungani singakwiza sithi lokho okuthiwa yifeshini. Kodwa-ke uma sisizwa kuthiwa akuzange kuqale kahle ukugeka lokuyani uzakhumbula ukuthi ngeminyaka yabo-1400 kusiya ku-1600 kwasekungene abantu ababevela phetsheya esingabala ababevela kubomelika kubala amaphortukezi sibale nama-arabhu. Yikho-ke babefika laphana bezikhethele ebantwini abamnyama laphana abantu ababukeka kahle nxa besicabe babuka kahle bese behamba-ke baye bathengisa bathengisela kwamanye amazwe aphetsheya. lokho kuthiwa i-slave trading. Yikho-ke okwadala ukuthi abaningi bese bedala ukuthi-ke bazisike bebukeke kabi esingabala nokukhetha lawo okuthiwa kwabangelwa yikho lokho. Yingakho ubona nje abantu balaphana eKenya kuthiwa ngamasayi bayazisika ngempela even iindaba zomlomo lezi. Uthole nje umuntu okhona engabukeki kahle. So kuthiwa babekwenza lokho bezama ukuthi bagweme ukuthi bengabi ngabazakhethwa ikhethelo kuyathengiswa.
Ye, kathesi siyakundivele kungala kusekho ukuthi kambe kungaphenduka futhi kumbe vele hhayi sokujabalela.
Yikuthi izinto lezi nxa uzibuka zifana nalokhu yokubona kusenzeka ezimoteni. Nxa ukhangela imoto zakudala zilokubuya sezingenye indlela kodwa uthi ayikhangelise sibone ukuthi yona ithi ayifana naleya moto esasithi lufudu yakudala kodwa isibuya isiyathiwe ngesimanje manje. Siyakubona-ke kwenzeka namhlanje abantu ababona kulale nto yokugqoka kwamacici kuthola abantu bezibhoboza ezindlebeni abanye sebeze bezibhoboza nolimi. Kuyabonisa ngempela ukuthi zona zane izinto ezazenziwa kudala ziyeza manje but sezisiza zingesinye isimo esingathi sinesimanje manje esinye ngempela esingani siba ngemikhuba ehlaseni lesomzimba.
Bhala khonapho ngamaphitshane baba Ngwenya.
Hhayi, siyayivala nje ngakho khona loku ukuthi kwagcina ngempela sokulisiko elibonisa futhi elifana lophawu okwakusenza kube lula ukuthi nxa ubona umgece ekhekile suzabona ukuthi hayi lona ngempela mhlawumbe ngohlobo lwabantu oluthile ikakhulu amangunye-ke ongabadala esababona abanye noma sigula babe selakho khona loku kuthola ukuthi bayayisika indlebe esebefaka lokuthiwa yesichaza abanye baye bethi ngamadikazi kodwa kuyeko kwabezothiwa ngamadikazi nesimanje manje sokuqala ukungathi ukuba ngamacici le mbobo zakhona sezisiba ncane kodwa empeleni izimbobo zakudala zaziyilezi ezivuleke kakhulu.
Hhayi-ke siyakubonga baba Ngwenya ungadinelwa kusasa namhla-ke besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Siyabonga babaMtuso.
Ye, ngile themba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Lalelani inhlelo ezilandelayo belilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNispanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba kuhlelo lolu.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna namhlanje sibale kumahubo 90 ivesi nga-4 ithi yona ngoba iminyaka eyinkulungwane ekuboneni kwakho njengosuku olusanda kudlula kumbe njengomlindo webusuku. Lokhu kuyamangalisa ngenxa yokuthi kithi nxa sicabanga iminyaka eyinkulungwane isikhathi eside kakhulu nxa sisikhangela ngamehlo ethu. Siyabe sibona kuyisikhathi sibile side kakhulu kodwa ke siyananzelela ukuthi kuNkulunkulu liminyaka eyinkulungwane nxa eloba lapha uMose onguye waloba leli hubo uthi yena kuNkulunkulu nxa nje kuyabe kungani ibusuku osobedlule. Ikanti kithi lo muntu ukuthi umuntu aphile nje iminyaka esingathi eyi-70 years kumbe sithi 80 years kuyabe kuyinto emangalisayo kithi kungani isikhathi eside kodwa kuNkulunkulu kutho ukuthi nxa eyabe khangela iminyaka eyinkulungwane njengokudlula kwebusuku kutho ukuthi liminyaka thina esiphilayo incane kakhulu kakhulu kakhulu. So kutho ukuthi nxa singaba le ngqondo enjalo sizananzelela okokuqala ukuba iminyaka yethu nxa silapha emhlabeni ayinde ngendlela thina esicabanga ngayo imlutshana kakhulu. Ngakho kumele ukuthi siyisebenzise ngenhlakanipho siyisebenzise njalo sinanzelela ukuthi isikhathi siyedlula. Abantu abaningi bajayele ukumelela umnyaka omutsha. Siyawumelela sithokoze ukuthi hayi sesingene eminyakeni omutsha kodwa kutsho ukuthi kuNkulunkulu akula kungena umnyaka omutsha ngoba uNkulunkulu kasebenzi ngesikhathi sethu usebenza kodwa singathi ngama-seasons ngezikhathi zakhe nxa ekhangela izikhathi asiphasona ukuthi kwenzakale olunye ulutho. Ngakho ke lokhu kumele kusinike inhlakanipho nxa uMose uthi yena nxa eloba lapho uthi uNkulunkulu sifundise ukuba sibale amalanga ethu ukwenzela ukuthi inhliziyo zethu zibe lokuhlakanipha, ngoba sinanzelela ukuthi iminyaka yethu imlutshwana. So kuyini sabe sihlakaniphani khona nxa singaqalisa ukukhangela iminyaka yethu njengeminyaka njengokuphazima kwesu kuphela kwayo? Okokuqala, isikhathi kumele sibe ligugu kithi. Isikhathi olaso siligugu kakhulu. Isikhathi okumele ukuthi ngaleli khefu ucabanga ukuthi abemuli ngilesikhathi labona, ngilesikhathi lemuli yami, ngilesikhathi labantu abami, ngilesikhathi yini sokuba ngibe labo. Sibe lokuthokoza nje sisonke. Silesikhathini sokuhlala phansi sithandaze sonke siyimuli singabuyela emsebenzini. Isikhathi leso esiqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi usicabange ube lemuli yakho, ubafonele nxa bekhatshana. Ayisi isikhathi sokuba uchithe isikhathi esiningi ikhulumisana. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuba nxa isikhathi sisindlutshwana, isikhathi okumele sinanzelele ukuthi kambe uNkulunkulu simnika isikhathi esingakanani. Wena empilweni yakho ezintweni zonke lezo zenzayo, uNkulunkulu ulesikhathi esingakanani omnike sona? Nxa ungacabanga iminyaka osuyiphile nxa ubala amalanga, wonke amalanga lawa otshona usiba lawo, singathi ngeviki ulamalanga akho uyakumnikeni uNkulunkulu ilanga lakhe ini? Ukuthi hayi, uNkulunkulu leli langa niyaphumula, ngikunika wena, ngitshone ebukhoneni bakho, ngenza izinto eziqondane lawo. Yikuphi okwenzela uNkulunkulu ngamalanga wonke lawo osuwaphilile ongakubeka eceleni ukuthi hayi lokhu ngokukaNkulunkulu? So ingqobe leyo uNkulunkulu asinikayo yona. Okwesithathu, kumele sinanzelele ukuba indlela esisebenzisa ngaso isikhathi sethu uNkulunkulu nxa ekugcineni sesingasekho lapha emhlabeni, sesiphila ebukhoneni bakhe, sesiye kuye, uzasibuza ukuthi kambe ngalesi sikhathi wasebenzisa njani isikhathi lesi engangunike sona? Wasebenzisa ngenhlakanipho, mbazange usebenzise ngenhlakanipho?
Akuyiphethe mfundisi.
Siyabonga ukuba uNkulunkulu sinika umusa wokuba sibe kwazi, njalo sithandazela wonke umuntu olaleleyo kulabo abazizwa ngani bachitha isikhathi sabo besenza ezinye izinto. Siyathandaza ukuba babuza basiza ukuba ngalezi nsuku ezinye abazabalazo bazokusebenzisa ngenhlakanipho ezaletha udumo lenkazimulo kuwe. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya, silomfundisi useNispanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo, intatheli izindaba yethu uNgqwele Dube uxoxa lo Sithulile Mlotshwa ohlala kwele Botswana, lapho asedume ngokuba ngumdlali lomqeqeshi webhola lokuqaga eleNetball. Yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Umlotshwa waqala ukudlala lo mdlalo esafunda izifundo zezinga eliphansi eLotshe Primary School eMakhokhoba koBulawayo. Uthi kuningi ayekwenza isikolo kodwa wakhetha umdlalo we-netball ngoba yiwo osenhlizweni yakhe.
Uzalelwe koBulawayo, umkhulele eMakhokhoba, ngafunda eLotshe Primary laseSobhuza Secondary. Umdlalo we-netball ngiqalisa ukudlala ngifunda uGrade 1. Bengigijima, bengihlabela, bengisenza idrama, bengigida isichikitsha. Kodwa ngokuthanda kwami i-netball ngakhetha yona ngisaseprimary.
Umlotshwa owadlalela iqembu leJopa kanye lele Highlanders uthi waliqondisa kwele Botswana esethole umsebenzi wokudlala i-netball ngesikhathi kwele Zimbabwe kungabhadalelwa ukudlala lo mdlalo.
1994 ngasuka ekhaya ngazobuya eBotswana ngizodlala i-netball njengomsebenzi. Ngathola ama-medals ukuba yi-player of the tournament, best defender of the tournament. Idlalela iqembu elibizwa noTwane netball team.
Uthe esebona amalanga okudlala esemtshonela wathatha inyathelo lokuqeqesha wakhokhela iqembu leNotwane.
Ngo-2003 ngaqalisa ukufundela ukuba ngumqeqeshi. ngidlala i-netball ngapha ngiqeqesha. Kuthi ngo-2010 ngaba umqeqeshi wenotwane kuze kube lalamhlanje lokhu ngiqeqesha iqembu lenotwane.
Wathe bembona esenza izimanga lenotwane, abakhokheli be-netball kwele Botswana babona kulungile ukuthi bamqhashe aqeqeshe iqembu eliphezulu kulelo lizwe.
Ngo-2013 ngabizwa ukuba umqeqeshi welizwe le-netball eBotswana ngaya eMalawi. 2016 ngaya phesheya eSingapore ngabuya le-bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikuqala ukuphumela phandle ngisiya phesheya.
Umlotshwa uthe uyajabula kakhulu ukuthi wasuka kwele Zimbabwe waya kwele Botswana ngoba kumnikeze amathuba okukhula emdlalweni lo osenhlizweni yakhe. Uthi ulesifiso sokuphenduka ekhaya azokhulisa amanye amantombazana ajabulela lo mdlalo njengalokhu wakwenza kwele Botswana. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, yimi uNgqwele Dube.
Zigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lerumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi ezikampunzi nobhejane, liphethe ingoma zalo ezimbili ezintsha. Kudaba esilethulelwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
Amagama wethu okuzalwa nguyakhani Lunga lo Mavelasi Ndlovu, ngokudabuka ngokuzalwa siselwagwelu esigabeni saseMtabamhlophe. Mina ngisesigabeni sakwaMandlazi and then omunye usesigabeni saseJonkola. Inombolo zocingo ngizozifaka esisebenzisayo emculweni sisaqala nje, sisacanda nje indima nathi. Sinama-track so far i-2 kuphela iwese esithe sakhona ukuwayenza, ayi-2 nje kuphela.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibatshiyela amazwi athi sisamumetho okukhulu kakhulu esifuna ukuxoxa nabo, esifuna ukubayethulela khona kusasekunengi, sidinga nje inkuthazo nokuvulelwa nje sikwazi nathi ukuthi siqhubeke siye phambili.
Lelo bekuliqembu elizibiza ngokuthi ezikampunzi nobhejane. Abangathanda ukuxhumana lalo eliqembu, nanzi inombolo +27 721 031 762 kanye lethi +27 652 491 775. Oliver Lelisayo yini usithandekile emhlangano, sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.